VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, isisindo semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola leMelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Kusungulwa ngokusemthethweni amahofisi okubhalisa iziqhatshwa lamankampani azaphatheka ekwakheni indawo yamavinkili kwabulawayo ebizwa ngokuthi eGodini Mall Conduct Center. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kumsakazo weStudio 7. Isisindo semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola leMelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Kodwa ke linguquko ayizange ihle ibonakale ngokwehla kwentengo ezitolo ngoba ezinye zilokhu zivalile kumbe intengo isingeyedola leMelika. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umkambo wemali owensitha ufike esibangeni esinzima lapho okugcine khona intengo yekhulu lamadola akweleMelika abesethengwa ngamakhulu amahlanu emali yaseZimbabwe yamabond. Kuthe kusengani kuzaqhubeka kunjalo, lumkambo wasusiwa kusiya kuhla olwesine abanengi balahlekelwa zimali zabo. Ukuwa kwesisindo sedola leMelika bekukhangelelwe nguZulu ukuthi kuzaletha ukwehla kwentengo ezitolo, kodwa akubanga njalo. Umnumzana Mfakazi Mkandla uthi akula okuguqukileyo ngoba kwezinye izitolo ababhali intengo yempahla.
Kusesekanya izindoda ke kusesenjalo kusese. Umuntu lencoko esakhuluma ngendaba ye 1:1, but emashopu akunanto etshintshile, izinto lokhu ezikhwela ziqanisa ziya phambili. Abantu lokhu bevuka bekhweza amato kweza namaprayizi, yathola iprayizi product ayinaprayizi, ma ufike ethilini bayakhweza.
Abathengisa imali abadume ngegama lokuthi ngosiphatheleni bona bathi labo abakwazi ukuthi kuhamba njani. Umnumzana Nkanyiso Dube ophathelisa Eco Chicken Inn eduze leTrade Gold uthi bona bebephiwa imali ukuthi bedinge imali le, kodwa kuvuke kuwile labo kwabaphambanisa emsebenzini wabo.
Vele kusilimazile, besigcina izimali eziningi besizithenga imali edurayo. Silethemba lokuthi mhlawumbe amarates azaqhubeke lokhu eqansa. Manje vele kuvuke sokutshintshile izinto, imali lezi asisakwazi lokuthi siyazinika ubani sizise ngaphi, ngoba labantu ade bethenga izimali zona lezi asikwazi lokuthi bavela ngaphi. Thina besokusifosa lathi ukuthi umuntu njengoba ebuye esitshela imali eneyingangaka lathi besesiforced ukuthi sidinge imali ibe neyi, ngoba umuntu befike ethi ufuna 5,000 kathesi uyasinika ama-500, so lathi bese si-offer ama-customer even lawana angafuni ukuthengisa izimali, sesiwa-offer imali eningi e-appetizer yokuthi even umuntu engafuni ukuthengisa ugcine esethengisile. Manje nxa sokunje asikwazi lokuthi uyanika ubani, kathesi kuvuke kuwile.
Izitolo ezithengisa ukudla zona zisebunzimeni bokuthi zingahle zivale ngoba imali abathenge ngayo ingabavumeli ukuthi behlise, njalo besethuselwa ngokuvalelwa izitolo. Unkosazana Dorin Moyo ngomunye wabanini izitolo othi sebelahlekelwe kakhulu ngoba ibhizimusi yenzelwa ukuthola inzuzo kodwa lapha sekunzima.
Nani yemfuno wenze profit? You see,
Eh, so kuye kusofana ukuthi mina ngiyenze nje. Uya kule staff sifuna ukuhola, kulama izisa ifuna ukubhadala. So what are we supposed to do? Akula, nje ubona le shopping elalutho, so asila cooking oil. Sesaba lokuyiwoda ngoba ngiyayiwoda ngiyathengisa ngemali. Uya kuthi iwoda lokuyithathe lo yonke. Khange lithukela kangila. Because one thing ekhona noma ithukela ungali ikunje lona lelane likhona. Uyakwazi ukuthenga liphele imali ngenikwa ithukela ngkwansi uya hotelini.
Tolo eziningi kobulawayo zivaliwe. Ezinye zehlisa isilinganiso sempahla engathengwa ngomuntu ngamunye emizameni yokwenqabela ukuswelakala kwezinto, kodwa lokhu akwehlisi intengo yempahla. Izitolo ezithengisa impahla zendlini zikhweze impahla ezigoqela imibheda, amasofa kanye lokunye ikakhulu kulabo abathatha ngesikwelede. Uhulumende usanda kwethula umbiko wokuthi uzathathela bonke abakhweza intengo amalayisensi, kodwa abathengisayo bathi lokhu kuzabangela ukuthi kube lomkambo wensitha wempahla abantu sebezama ukuthi bengalahlekelwa. UZulu usehlalela evalweni ngoba engazi ukuthi elakusasa liphetheni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Ikhansili yedolobho lakobulawayo imanyene lekampani eyatshala imali yokwakha indawo yemavinkilini yeGotini Mall iTerracotta isungule okusemthethweni yamahofisi okubhalisa iziqhatshwa lamakampani azaphatheka ekwakheni imall ebizwa ngokuthi eGotini Mall Contact Center kulo Bengula Street lo 8th Avenue. Okungumsebenzi oke wama ngesikhathi ilizwe lisiya kuKeto. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Namhlanje kube izindaba ezimnandi wobulawayo lapho ikhansili lenkampani yeTerracotta bevule amahofisi okubhalisela imisebenzi uhlelo uZulu akade walulinda ukuba luqale. Kusukela ngomvulo ozayo, bonke abafisa ukusebenza eGodini Mall bazaqala ukuyabhalisa amabizo njalo ngelanga kuyabhalisa abantu abangamakhulu amabili. Umqondisi weTerracotta umnumzana Thulani Moyo uchasisa ngokuqala kokusebenza kweEgodini Mall Contact Center.
Ukuvula i-contact center yokuqala ke ukuqhatshwa abantu eGodini. Savumelana nomphakathi ukuthi imisebenzi indlela etholakala ngakhona ukuthi abantu bazafika eGodini bezoregister ku-database. Bayaregister ku-database, yikho lapho abazaqhatshwa khona. First phase iyovula ngo-November 29.
Umnumzana Dumisani Ncube umabhalane jikelele webulawayo Upcoming Traders Association uthi sebavumelana ukuba labo abaphuma eGodini yibo abazathola indawo zokusebenzela.
Ukuqala kokusebenza kweGodini kuzathi ukuthi impumelelo kuma members ethu wonke, ngoba lati sifuna ukuthi babe more organized. Bonke labo ama informal traders babuyele baye endaweni eyi-1. Ayikhonti baphongukusabala le dolobho lonke. Well, kulama sites amanye alungisiwe kwezinye indawo angakho affected, but ku-affect labo abazakwana yilabo abaaffectwa bephakathi eGodini ngemva komhlangano ikhwisa kuvumelana.
Umgcini sihlalo webulawayo United Residents Association umnumzana Winosi Dube laloba ebuka lumsebenzi uthi kodwa awuhlelekanga kahle.
Into engiyibonayo ngiyesabela ubana isituation ezaba khona lapha izabazima ngemandla ngoba abantu bazabe beminyene ukuthi uqalisa ngawuphi ukuthi umnike itikiti lokuthi nguye number 1 kuzabe kuzima. Mbona ngani nje into yakho nikhudekile lapho bekufanele ukuthi ngabe ba involve all stakeholders sahlanganelana sonke sabona kambe singakubamba ngayiphi indlela. We could have come up with amanye ama methods engcenye abe ngadivise ukuthi kasimemezeni kumbe ngeward ngeward at given time ukuthi abantu kodwa bebuye bekwazi ukuthi bazoregister kuphela ukuthi bangene ku database akusiko kuqhatshwa.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubukela umsebenzi ethi uhambelana lokuthuthukiswa kwezabelo okuzakhulisa ubulawayo.
Nxa ivuselelwa ngibona yile vision enhle empumandi ebukekayo ezasinika isithunzi njenge province yakobulawayo. At the end, the credit should go to abantu bakobulawayo.
Ukansila kaward 17 unkosazana sikhululekile moyo uthi uyathokoza ngokuqala kokusebenza kwemolo kanye lesimemezelo sokuzobhalisa abafisa ukusebenza ikakhulu intsha yakobulawayo.
Ukuqala kokusebenza kwegodini kuyangijabulisa kakhulu. Njengokhansela wakobulawayo sibona i-development engaka. Ngikhuthaza kakhulu ontanga abayibo abakhala ngemsebenzi isikhathi sonke lesi bekungela msebenzi ekhona ukuthi kababuye babuye bezobhalisa.
Engakavuli i-egodini mall contact center kunkulumo yakhe yokwamukela i-terracotta lobulawayo umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubike ukuba kuhle ukuba ukhetho selwedlule umsebenzi omkhulu usuyaqala. Intengo yokwakhiwa kwe-egodini mall isiyakhuphuka kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho lapho i-terracotta ethe bazakwakha kodwa iningi lamankampani athi asefuna imali yemelika. Bethi lokhu akusoke kwamisa ukwakhiwa kwe-mall njalo ingxenye ye-mall iyavulwa ngompalakazi womnyaka ozayo. Ngimele i-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amanye amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU abotshwe izolo eqoqa ukutshengisela amiswe emthethwandaba yabomantshi emadolobheni abalisa iMutare, iHarare leMaswingo lamuhla lapho ancitshwe ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso ebail. Betheswa icala lokuziphatha ngendlela ebingabangela udlakela emphakathini bakhangelelwe ukuphindela emthethwandaba kusasa. Amapolisa abencitshe iZCTU imvumo yokutshengisela esithi ukuhlangana kwabantu abaningi ndawonye kungabangela ukumemetheka komkhuhlane wekholera ovele usukhona elizweni. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxe legqwetha umnumzana Khosa Mncube owenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights obemele abayisikhombisa abamiswe emthethwandaba kamantshi eHarare.
Ngihlalisa betheswa icala okuthiwa yi-disorderly conduct. Sifika emthethwandaba ngoba sokuzwa sokutshintshwa basebesetheswa elinye icala elokuthi kuthiwa bahlangana bagada ukuthi beyenze i-violence. Yikho okugcine sokusiba licala abeletheswayo basebengena e-court esi-aplayele khona i-bail. So sithe eku-aplayeleni i-bail umthutshisi baphikisana lakho lokhu ukuthi baphiwe i-bail. So umantu wasesithi yena uzayenza isinqumo sakhe kusasa ukuthi atsho ukuthi uyabapha i-bail mhlawumbe kabaphi. Kulabo eHarare hayi akula abakhululiweyo okwanamhlanje ngoba kusazamele babuye futhi emthethwandaba kusasa. I-total number yangkhona bayisikhombisa.
Kwamanye amadolobho ke?
Kwamanye amadolobho ngizwa ukuthi eMutare bangu-20 bafiki bangenele ekhoti baphiwa i-bail. And then eGweru bebengu-7 labo babakhululiwe futhi. Kobulawayo lakanye bebengu-3 bakhululwa lakho futhi.
Balivuma yini icala abaletheswayo?
Hayi icala kabalivumi ngoba bathi bona akulacala abalenzileyo ngoba ilungelo lilungelo elirecognizwa yi-constitution elokudemonstrata. So bathi bona hayi icala akulacala abalenzileyo sibili into esikhona sizavulwa ngayo sibili ayikhona mpicana. Bebengaqalisa ukutshengisela bebesaqoqa ukuthi batshengisele. So and futhi le ndlela ababotshwe ngayo kayikho emthethweni ngoba bachayiwe laba abakuthiwa yi-riot police ngama-riot police officers. Umthetho weZimbabwe kawuvumi ukuthi amapolisa nxaye bopho omuntu amthaye. Njalo futhi amapolisa kabazange babatsheli ngesikhathi bebabopha kazange babatsheli ukuthi babophelani ukuthi kuqala ababethesa lona yiliphi. Baze bazezwa sokuleso kusestation ngemva kwesikhathi eside bengibona betshela ukuthi babothelweni. So khona kuyana vele kakukho emthethweni.
Konke kuhambe kuhle yini emapoliseni ukuthi bathathwe bebiselwe njalo esitokisini?
Okay, ayisikho ukuthi bebekhululiwe. Amapolisa amaphepha abo bebengawalungisanga kuhle. So babahambisile emthethwandaba kwabathuthisi be-court. Abathuthisi bemthethwandaba basebesithi bona amaphepha akade lungiswe ngamapolisa abengaqondanga bekumele kubuyelwe esiteshini ayelungiswa kutsha. Yikho ke okwenze ukuthi sebeqalele sebehanjisiwe e-court babiselwa futhi esiteshini ukuthi kuyelungiswa kuhle amaphepha.
Lo umnumzana Khosa Mncube igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights elimela amalunga enhlanganiso yeZCTU abotshwe eqoqa ukutshengisela izolo sixoxelaye eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Umbukiso wezaba kumabhizimusi lokwenjiwa oweMine Entra ufike kumlindo yagcina lamhla ngemva kweviki egcekeni leZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Lumbukiso wenziwa kanye ngomnyaka ubulabavela kwamanye amazwe labeZimbabwe ababalisa abemba igolide ngokungekho emthethweni otshekesha amakhampani abakusileyo ayidlula amakhulu amathathu. Ngaphandle kokubukisa bekulezinye njalo inhlelo ebezisenziwa izigoqela imihlangano lokwabelana ulwazi lokwemba okutshiyeneyo. Kubikwa abathengisa imitshini lezokwemba bethole ibhizimusi elihle kakhulu njengokutsho kukamnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi kwezomnotho kungxoxo ayenze lo Chris Gande weStudio 7.
Hayi, iMine Entra ihambe kuhle sibili kungasenani. Economy yelizwe lani ikwazi ukuthi bekuhamba njani amalanga la adlulileyo, kodwa nxa thina sikubona lapha eMine Entra ngikhuluma nje labantu abangama-exhibitors bathi hatshi bazamile sibili ukuthi bathole ibhizinisi kubantu ebantwini kade bebuza ngokuthi bengabanceda njani. Ngikhona manje ngwenye istendi e-Bok gas likwazi ukuthi lapha eZimbabwe sesisebenzisa ugas. Hayi, bathabile kakhulu ukuthi abantu besiza sibili bezobuza ngalokho abalakho. Labanye abaningi ngikhulume labanye abamathaya, labanye abama-mining supplies, abaningi bakhona ngabantu abangama-suppliers. Hayi, bakhangelele ukuthi khona njengoba i-economy ungani uyaphambili, ibhizinisi bayibona engazani izakhula sibili.
Bebekhona yini abavela kwamanye amazwe?
Ye, kukhanya bekulama-exhibitors akade vela emazweni alitshumi lambili. Sikhangelele i-China bekulama-exhibitors amane ayesikhombisa bevele South Africa, and then oyedwa bevela eZambia. Bekungazani nje abaningi bebeza kuza, kungayisikho ukuthi khona bebengelashwa ukuthi khona umumo ungabe unjani. Kodwa bona laba kade bekhona sibili, hayi, ngabantu abakwi-economy yona le eseZimbabwe abasebenzela khonapha, hayi ngabantu sibili abakhanya ngani basuthisekile.
Lo mnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, obekhuluma icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela umumo oselizweni wokuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukungatholakali kwemali lenhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Besikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumphathintambo wezobudlelwano beSouth Africa isabuswa ngabahuquluzi benotho uPick Botha kasekho. UBotha waphatha lesi sikhundla kweminyaka elitshumi lesikhombisa emaphethelweni wombuso wamabhunu. Ubhubhe esele minyaka engamatshumi ayisithobamnembili lasithupha esibhedlela sePretoria izolo. Inani lasebefele engozini yokuhloka kodaka entabeni e-Mountain Elgon ngempumalanga ye-Uganda selifike kwabangamachumi amathathu. Abekhomishini ebona ngokuhlenga ezikhathini zengozi yemvelo bathi lokhu besadinga izidumbu labangabe besinde kule ingozi. Uhulumende we-South Africa uthi uzimisele ukuncedisa iZimbabwe nxa uhulumende weZimbabwe engacela ukuncediswa ekuhlupho kwezomnotho abhekane lalo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma emhlanganweni nabezindaba ePretoria izolo umphathindaba ogatsha olubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi Lindiwe Sisulu ukuthi iZimbabwe ikhululekile ukucela uncedo kwele South Africa yiloba yinini.
We would not be able to go to Zimbabwe and say, here's a bag of whatever and you will have it.
Asisoke siye eZimbabwe sifike sisithi nansi isikhwama salokhu lalokhu ya lisithathe. Kodwa kweyeme kulokhu iZimbabwe ekufunayo ezimisele ukukwemukela kuvela kithi. Lilizwe esilithatha njengomngane. Sifisa isimo sezinto sihlaliseke eZimbabwe njalo sifuna inhlelo zokuvuselelwa kwezomnotho esezethuliwe ziphumelele.
Insupho zezomnotho eZimbabwe ezigoqela ukuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukusilela kwempahla eziqakathekileyo, ukusilela kwamafutha ezimota, imali, ukubhakha komkhuhlane wekholera lokunye, sekutholise uzulu amagabha avuzayo. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bemukela ngezandla zombili inyathelo leSouth Africa lokusiza iZimbabwe. Uthi okokuqala kufanele amabhanga esizwe emazwe la omabili ahlale phansi acebisane bese kusithi labaphethe zokulima labo baphane amacebo. Kodwa ke uthi kudala ibandla lakhe likhuthaza ukuthi kubizwe umhlangano wezomnotho ozosombulula lezi nkinga ezibhekane lelizwe.
Ayikho indlela esingavusa ngayo umnotho welizwe ngaphandle kokuthi sisizwe seZimbabwe sihlale phansi labo makhelwana bethu kakhulu beSouth Africa sibuzane umbuzo ukuthi umnotho welizwe lwethu singawakha kanjani. Ama factory avuke, imchina lesigugile, imchina yakudala ilungisiswe, abantu baqalise ukuthi basebenze emafemu.
Esinye sizabona seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi Zimbabwe iphiwe ithuba elihle lokuthola usizo okulethuba ongafanelanga idlalise.
Ngicabanga ukuthi ma singathola to end trading siyenza ivumele iZimbabwe nje iadopt iRand kube iyesebenza ku-trade eZimbabwe. Sibonge njalo iSouth Africa government ngokuthi ize izitsholo yona ukuthi ifisa ukuncedisa abantu beZimbabwe ngalokhu ngalokhu.
Yiningi lengcitshi zithi ukusetshenziswa kwemali esijeneyo zesindo esijeneyo yikho sokubangela ingxabangxoza enkulu yokukhwela kwentengo osekubuye kwabangela ukusilela kwempahla esijeneyo. Okwamanje South Africa ethi kayikatholi isicelo esivela eZimbabwe, kanti abeZimbabwe laba bakhuthaza uhulumende ukuthi adinge uncedo isimo sezinto singakafiki kuhlandla lokungalawuleki. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umqaqashi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi amaqembu amaningi kuzamela alimuke nxa edlala leqembu lakhe kumdlalo eseleyo kusizini yalonyaka njengoba abafana bakhe bezabe besidla ubhedu. Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo emithathu ezadlalwa kulimpela viki kusigaba seCasilaka Premier Soccer League njalo le imidlalo okwakumele idlalwe ngeviki lamajima amabili lane, kodwa yasidluliselwa phambili ngesizathu esokuba amaqembu athele Highlanders kanye lele Dynamos ayenxuswe ukuba adlale emhla kugcotshwa umongameli welizwe u-Emmerson Ndambudzo Mnangagwa. Inhlanganiso yeCasilaka Premier Soccer League ithethe ithuba lokudlalwa kwemidlalo edlalwa ngamaqembu amela izizwe eyokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ukuba lawo maqembu adlale le midlalo ezayenza uba wonke amaqembu adlala kusigaba saphezulu aqhubekele phambili ngemidlalo yawo wonke esedlale imidlalo elingeneyo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Harare City enkundleni yeNational Sports Stadium, kuthi ngensonto iqembu leShabane Mine lizadlala lele Highlanders enkundleni yeMaclass. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebegijimisa ukuba beqede imidlalo yalonyaka besendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokukhutshwa kwaleli qembu kumncintiswano wenkezo yeChibuku ngempela viki yedlileyo.
Siphumile kucup ye besifuna ukuyiwina. We are still chasing number 4. Sizabona sikhona esikhule kumele sizazibisa bona bezazigcwenga bona. And I'm sorry to say that o platinum bona laba bengakele ukuzidadela amapoint abo kadezi aselobuya lapha yozokunzima madoda abafana wenthey want to submit their contracts for next year yozokunzima ukuzitshengisela lapha.
Ngensonto njalo kulo mdlalo omkhulu phakathi kweqembu leDynamos lele Capes United enkundleni yeRufaro. Lo mdlalo ulakho ukukholisa abalandeli bomdlalo wenguqu njengoba ngakwelinye icele iqembu leCapes United lilwisa ukuqeda lisendaweni yezine eziphezu kwengalane yemiklomelo, kuthi ngakwelinye icele iqembu leDynamos lisengozini yokuthi lingazithwela selidlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Ngolunye udaba olumelana lo mdlalo wenguqu, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kusasa lizadibana lele Democratic Republic of Congo khonale kwele DRC emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe leDRC yalingene ngemiklomelo kusibasi kaGroup G omabili lemiklomelo emine iqembu ngalinye kuthi amanye amaqembu lawa kusibaya esifanayo athele Liberia kanye leCongo Brazzaville alo mklomelo wodwa iqembu ngalinye njalo lawa azadibana komunye umdlalo wesibaya sikaGroup G. NgoLwesibili oluzayo iqembu leZimbabwe lizadibana njalo leDRC emdlalweni ozaqhutshelwa enkundleni eNational Sports Stadium. Yomibili limidlalo izadlalwa ntambama ngehola lesikhombisa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje sihamba labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha ilesihloko esithi Hlaluzazi. Untungameli inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade leLinda Challengers Boys elesibili njalo lilengoma eziyisithupha. Lanxa zidabuka ePlumtree lezinsizwa zihlabela zikwele South Africa. Le ethi Hlaluzazi iyisixwayiso somzali kundodana yakhe. Umkhokheli waleli qembu uMoses Mahlabathi Ndlovu uchasisa okunengi ngalingoma.
Kasikathi Hlaluzazi ikhuluma ngomntwana olaphana sasifundisa nje ukuthi abantu babethu uma ngabe unomntwana hlalakho umfundise nje ukuthi ake yazi into ayifunayo empilweni yakhe.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le eyisixwayiso njalo ethi Kete yako umoya awulanda inyama ulenda oho umoya awulanda inyama ulenda oho basakondosa tena matole abantu bekosi bona basukia bonke abantu bekosi. Undlovu uthi ucela libaxhase balaleli ukuze bakhule emculweni. Uthi abangathanda ukuthenga idlalade labo lingabathola enkundleni zokuxhumana ezigoqela eWhatsApp leFacebook.
Ya, ikhasile kuleFacebook linikanje Linda Challengers Boys. Then ama-numbers ethu anikanje 073-86-65-332. Ngiyanike leyo inamba uMoses Mahlabathi bese nomfowethu lapha uMishek inamba yakhe inikanje 073-768-766. Ya, maze xhumana lathi kulezo namba bayasithola.
Baphuma ke enkundleni ngale indlikizane ethi ngiyabonga abazali bami. Lami ke ngibonge abami abazali ijaha lakonkomo lentombi yakongwenya.
Kodwa nangu sikhona. Kanti kwethu lani kwabamanje.
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha elesihloko esithi hlalusa sihlaluzazi. Hayi ke isikhathi ke yasavuma ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.